Endabeni zethu lamhlanje abalandeli bebandla lezano PF baphazamisa ingxoxompikiswano ehlolisisa umbhuqazwe weGugurahundi. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele anqabele konke okwenziwa ngumnumzana Robert Mugabe esabusa ilizwe leZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela kwele Angola elancedisa ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lozibuse. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla ngo-5:15 PM sixoxa ngombhuqazwe weGugurahundi langokwethulwe nguProfessor Jonathan Moyo ukuthi uMnangagwa kangenanga esikhundleni sikamongameli ngemfanelo. Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa umthetho we-National Reconciliation Bill langombhuqazwe weGugurahundi. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.